impi yeDRC ukuthi abantu bayiwine bese ngathi ukuthi iSADC iwine kumbe iAfrican Union iwine sokumele mhlawumbe bahlale phansi bakhulumisane ngoba lokhu ukuthi bazafuna ukuthi balwise ibutho elomvukela singakubeka ngaleyo ndlela kungaba nzima ngoba sinanzelela ukuthi emalangeni lamba esiwa adlulileyo bebekhanya bethatha amadolobha amaningi njalo abasosha amaningi bekhanya sifa khonaphana empinweni la ngenxa yokuthi abantu laba balwa ngaphandle balwa belesifiso esithile njalo balwela kutereni kumbe singathi kwi-environment kumbe endaweni abayijayeleyo so kuba nzima kula amabutho avela ngaphandle ukuthi ananzelele ukuthi lapha songaba le ngozi njengaza kube ingozi ngenxa yokuthi ulwa lo muntu ohlala khonapho wena uvele endaweni engayisiyo embukela ngaphandle.
Yes, yabona ukuthi indlane so ye-Southern African Development Community kanye le-East African Community bathi kumele kuhlalwe phansi kukhulunywe ngodaba lolu ukubona njani khonokho babaduke.
Kungaba into engcono ukuthi baqase ukukhulumisana ngenxa yokuthi ekukhulumisaneni esikhathini esiningi lanxa singacathanisa mbele mhlawumbe impi yeHamas ne-Israel elingalandzelayo beqalisa ukuthi bangakhulumisana kube khona okuphumayo. So siyathemba ukuthi ngaso kuqalisa ukuthi bahlale phansi bakhulumisa dithi le East Africa i-block player nanxa kungakhulunyiswa kwaphana kungaba ngcono ngenxa yokuthi amahemhem antayathi ukuthi abanye abalwa bese hlangothini oluthize lwalaba abalwayo bavela emazweni abalisa oRwanda lamanye amazwe Uganda njalo njalo. So nxa kungahlalwa phansi kukhulumiswane kungaba ngcono ngenxa yokuthi ayisiyo DRC elwisa lamavukela mbuso akhona amazwe aseduzane khonapha asekela bona laba abavukela umbuso njalo amanye asekela uhulumende we-DRC. So ukuhlalisana phansi bekukhulumisana kungaphuma lesicazululo kungenza ukuthi kube lula ukuthi abakufisayo kuzwakale njalo labantu abafayo babe nganeno ngenxa yokuthi kathesi okusenzakalayo ukuthi kuyagcina kusifa abantu abaningi abayingxenye yebutho leli labe lisiyancedisa e-DRC.
Yeza kumona ukuthi ibutho leZimbabwe lake lahamba khona ngale e-DRC kwagcina ngazani vela kusakhanya into kuhamba njani pho lalilandeni khona ngibona
esikhathini esiningi ungabona kulezimpi ezinjalo bona abalwayo babengakwazi ukuthi balwelane kodwa abakwaziyo yilaba ababephethe izikhundla esingathi babusayo lalaba ababasekela ababebasekela. So esikukhuthazayo ukuthi kulokuthi kufa abantwana babantu abaningi bengakwazi ukuthi bafelani njalo besile impi abangaziyo kungcono ukuthi abantu bakhulumisane ngoba singathatha lowo mzekeliso welizwe leZimbabwe leziliye phathisa khona ngale abantwana abaningi bafa kuze kube namhlanje izimulo eziningi ziyakhala abanye bakuyingqondo zingasasebenzi ngenxa yokuthi babephethwe behlukuluzwa khona ngale abanye bebona okwesabekayo khona ngale. So esikufisayo thina ukuthi kulokuthi abantwana babantu baye befele into abangazaziyo ngcono kukhulunyiswana bona laba abakwaziyo ukuthi babangani abahlale phansi bakhulumisane bavumelana bakuvumelanayo ukuze imiphefumulo yabantu ilondolozi.